Intengo yamafutha ezimota okwamanje idlalela kumadola phose alikhulu kulitha, i-$91 kusiya ku-98 RTGS ilitha elilodwa, kodwa amagalaji athengisa ngemali yeZimbabwe awasatholakali amafutha. Ngedola leMelika, ilitha ngayinye ithengiswa ngentengo ephezu kwedola elilodwa, i-$0.18 kusiya ku-$0.20. Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe sekuchiye inengi likaZulu libhekane lobunzima ngoba intengo zakhona zingafani njalo inengi labathengi lingayiholi leyo mali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association INACORA uthi ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe kutsho ukuthi balutshwane abazawafinyelela.
Ukuthengiswa kwamafutha ezimota nge-foreign currency kusho khona ukuthi balutshwane abantu abaza kwenelisa ukuthi bayathenge, abazathenga ababi bathenga ngemali ephezulu ngokuba kuzamele ukuthi baqale baguqule amabhondi base besenza kube yi-foreign currency okuza kwenza ukuthi nxa ngabe bela amabhizinisi badulise izinto ukuze bayizuze imali yokubuya bayigcwalisa amafutha ezimota. Yibo ubunzima esihlangana labo khathesi emadolobheni lapha lasemakhaya. Akululanga abantu bathwele gadalala ngoba phela leyo foreign currency vele kayitholakali, itholakala kwabalutshwane kakhulu, iningi labantu vele abahlangani layo.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi semzini wePhumula koBulawayo uthi lolu hlupho solubangela ezinye inhlupho.
Ukuswelakala kwefuel ku-affect business ngendlela zokuthi akuhambeki lapho yakufuna ukuya khona ngoba kuyavuka kwelinye langa kungelazimota kungela fuel konoko kuyadala ukuthi kungasebenzi ku-business ngoba ukuthi uthele imoto ifuel sokumele ubhode idolobho lonke. So yikho kwenza kube nzima. Amanye amagaraji amaningi asethengisa ifuel nge-forex. Thina i-forex yangkhona siyayithatha ngaphi ngoba siholi RTGS.
Unkosikazi Melisa Sithole ongusomabhizimusi wakoBulawayo uthi udubo lwamafutha ezimota asebizwa ngedola leMelika yilo olwenza ukuthi labo bakhweze intengo yabakuthengisayo.
Ekuthengiseni lapho intengo zethu sizifaka ngokuthi sithenge imalini njalo ukuthwala impahla zethu kube imalini. Esikhathini esiningi ibhonda lisenze lilutho ngoba ungaze ube lalo ifuel awuyitholi, ugcina uthenga i-forex ukuze uthele ifuel. Ngakho kusuka kusiphambanise kakhulu ngoba sigcina singatholi lutho okwenza lathi sibe sithengisa impahla zethu ngemali ephezulu nxa sithengisa ngebond ukuthi senelise ukuthenga i-forex siphinde sithole okuncane. Lokhu kusisebenzisa nzima kakhulu.
Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi semagwegwe koBulawayo uthi izisebenzi zikahulumende zisebunzimeni ngoba zingatholi imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika.
Uhlupho lwe-fuel ukuthi i-charge ifakwe ngama-US nge-foreign currency. Lusekuthini na abantu abaningi bahola amabhondi ama-RTGS. So kathi siyayisekutholakala i-fuel yama-RTGS njalo sokunzima ukuthi abantu beyithole ngoba abanjengabantu be-government abasebenzela i-government ama-civil servants. Lawo bahola imali amabhondi. So kunzima kakhulu ukuthi abantu bethole i-foreign currency ukuthi bethenge i-fuel. Kose kuzenza ukuthi abantu bebengasabi le-transport eyaneleyo.
Inani lendawo okuthengiswa khona amafutha ezimota ngedola leMelika asemaningi kulalawo athengisa nge-RTGS okuludubo oselwehlele osomabhizimusi abaningi behlaba omkhulu umkhosi kuthi labagada imichova bethi sokunzima ukuthi baphile kusimo esinje sebesebenzela ukuhlawulela ukuya lokuphenduka emsebenzini. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwanikeza amagalaji athengisa amafutha ezimota imvumo yokuthi bathengise amafutha ngemali yakwamanye amazwe. Umqondisi weZera wazise iphephandaba leDaily News ukuthi amagalaji alakho ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe ethi njalo intengo evunyelweyo iphakathi kwamadola edlula kancane elilodwa leMelika, i-$0.18 kusiya ku-$0.20. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.